isendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 5 kuNhlangula 2019 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
President usayine iTNF namhlanje kuseni ngo-5 bengakaze bebe lama-copies eneleyo ukuthi sikwanise ukubona ukuthi esakuvumelanayo wayeparliament wayesenate yikho yini okusayinwe ngu-president.
Inhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi ze-ZCTU yamukele ngenjabulo ukwethulwa komthetho wokukhulumisana we-Tripartite Negotiating Forum Act.
Kuyasethusa kusikhumbuza abadala nxa besithi umfula othuleyo uyatshona uthele kunene. Besingafisa ukuthi uhulumende etsho phela ukuthi kanti kuyini lokho okusokusingeni lapha ekhaya. Awungeke ungene isilwane ubabathule ayekele abantwana bedliwe isilwane.
Lanxa uhulumende esithi wenza yonke imizamo yokulungisa umnotho welizwe, abantu bathi bayakhathazeka ngokuqonga kwentengo yempahla ezitolo. Inhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwelungelo loluntu e-Freedom House ithi isimo sokwethulwa kwezindaba ngokukhululekileyo kuqhubeka kusiba kubi emhlabeni jikelele. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kuwona lo msakazo. Abenhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, bemukele ngenjabulo inyathelo likahulumende lokuphawula ngokusemthethweni inkundla yokukhulumisana ye-National Tripartite Negotiating Forum kulandela ukusayinwa komthetho lo obesithi ubevele usuphuzile. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Emkhosini owenzelwe ehoteleni ye-Rainbow Towers, uMongameli Emmerson Mnangagwa uchasise ukuba lanxa kuthethe iminyaka phose engamashumi amabili kuchukanwa phezu kokusungulwa ngokusemthethweni kwalinkundla sekuze kwafezeka. Utshelela umkhosi ukuba uhulumende wakhe uyaqakathekisa indlela yokuxoxisana sikhathi sonke lapho kube lokungazwisisani kulokusebenzisa indlela zokutshengisela okulodlakela.
In the Second Republic, let us shun the culture of militancy, disharmony, and demonstrations. We must develop greater understanding of each other's perspectives.
Masahlukane lomkhuba wokulisana nokungawelelani kanye lokutshengisela kulo umbuso kahulumende wesibili. Kumele sibe lendlela zokuzwisisana kumibono yethu ngoba sonke silomlando. Njengalokhu okwalotshwa ngomunye umlobi owaloba isithi, inkinga lokungazwani.
Osaphethe isikhundla somkhokheli wenhlanganiso emela abaqhatshi e-Employers Confederation of Zimbabwe, EMCOS, uDr. Israel Murefu, uthi abenhlanganiso yakhe bazimisele ukusebenzisana lezinye inhlangothi zempilo kule nkundla.
The challenges are many and include, among others, increases in the cost of production.
Inkinga ziningi kakhulu. Lezi zibalisa ukuqanda kwentengo yokulungiswa kwempahla, ukwehla kwenani labathenga impahla, ukwehla kwempahla ethengiswa kwamanye amazwe, ukusilela kwemali yakwamanye amazwe, ukusilela kwamandla kagesi kanye namanzi, udubo lokungathembeki, ukwehla kwemali eholiswa izisebenzi kanye lokwehla kwenani lalabo abaqhatshwayo.
Kuthi abenhlanganiso yezisebenzi emhlabeni jikelele e-International Labour Organization, ILO, bathi balethemba lokuba izosebenza kakuhle linkundla iphiwe inhlonipho efaneleyo. Emazwini omqondisi we-ILO, uMnumzana Guy Ryder, afundwe ngummeli walenhlanganiso eZimbabwe, uNkosazana Hopuleng Pororo, uthi le yiyo kuphela indlela engasetshenziswa ukuxazulula inkinga eziyabe zithe zaba khona.
Your Excellency, it is not the sole responsibility of either government, employers or workers to find solutions to the economic and social challenges.
Indlela yokukhulumisana yiyona kuphela engenza abantu baxoxisane baphume lombono omunye lokuzinikela ekusebenzeni ndawonye.
Unobhala weZCTU umnumzana Jafet Moyo uchasisa ngokuqatheka kwalenkundla.
Iplatform le esasivele silayo iminyaka yonke nje edlulileyo engafika amakhulu amabili. Sasiphonga ukukhuluma kungalamthetho ongani uyasinceda ongathi kumbe uyasigavena ukuthi sisebenza njani. So ukuphumile namhlanje ukuthi upresident uthi ke usesayinile ukuthi kube ngumthetho ukuthi kusokule TNF kusemthethweni. Okusokusutsha ukuthi inkulumo esabe zisenzakala ke kule platform sezinkulumo sezibhaliwe ukuthi ziyangaphi nxa sivumelene kumbe nxa singavumelananga ziyangaphi. So sokusobala ukuthi sesiza kwenza inkulumo okusemthethweni.
Uthi kodwa yena lenye inkokheli baza kubheka ngelokhozi okuzolandela ngemva kokusayinwa kwalomthetho owe-TNF Act ukubona ukuba kuyalandelwa na okuvunyelenweyo.
Nxa kuyikuthi ke kulama provisions kuplatform kugwalo lolu ke esibone ukuthi khona azasiphica ekusebenzeni kwethu, hayi sizawachallenja kodwa besingakazisiwatsheniswe siwabone njalo. Njengoba besitsho nje ukuthi upresident usayine i-TNF namhlanje ekuseni ngo-5 bengakazekelebe lama-copies eneleyo ukuthi sikwanise ukubona ukuthi esakuvumelanayo wayephalamenti wayesenethi yikho yini okusayinwe ngupresident.
AbeZCTU bathi bajabulela ukuba sekufezekile lokho abekade bekukhankasela sonke lesi sikhathi lanxa uphuzile kuthethe iminyaka edlula kancinyane amajumi amabili. Umkhosi lo ungenwe iziphathamandla ezivele kungatsha ezehlukeneyo zikahulumende okubalisa olwezisebenzi zikahulumende lazo zonke kanye lenhlalakahle kaZulu abavele ehofisini yenhlanganiso yezisebenzi umhlaba wonke ye-ILO, abenhlanganiso emela abaqhatshi ye-MCOS, ezisebenzi eZimbabwe ye-ZCTU kanye labameli bamazwe achiyeneyo eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-shortwave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Ngesikhathi uhulumende weZimbabwe esithi wenza yonke imizamo yokulungisa umnotho welizwe, iningi lithi liyakhathazeka ngokukhuphuka kwentengo yempahla. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amavinkili wonke asedolobheni lakoBulawayo kusukela izolo akhweze intengo yokudla lempahla ngesilinganiso sokuphethwe okwedlula kabili, osekuchiye uZulu edidekile engazi ukuba kusasa kuyavuka kuminjani. Umnumzana Mpikelelo ngangezwe Khumalo uthi kuyadanisa njalo kuyabahlukumeza ukuqansa kwentengo kubakhumbuza ngomnyaka ka-2008.
Uqala ukuthi ngikhulume ngokukhwela kwama-prizes. Lokho kuyadanisa njalo kuyahlukumeza, kuyethusa. So kusikhumbuza khona laphana ngo-2008-2009 lapho wavuke kuseni khona ama-prizes etshintshile emina etshintshe kathathu. Ukuthula kwakhe lokhu thina kuyasethusa, kusikhumbuza abadala nxa besithi umfula othuleyo uyatshona uthele okunenge. besingafisa ukuthi uhulumende echo phela ukuthi kanti kuyini lokho okusokusingene lapha ekhaya. Awuye ungene isilwane ubaba thule ayekela abantwana bedliwe isilwane.
Osakhulayo ubakhizanani Dube usola ukuqansa kwentengo ethi kubazwisa ubuhlungu. Esola lokuthulisa kukahulumende ngokuqansa kwentengo yempahla ezweni.
Ukuqansa kwentengo lokhu sekuzizwise ubuhlungu kakhulu, mina ngathi ngesilungu yi-madness ngoba okunye vele sesizenzela thina sodwa, sesisenza ukuthi izinto zibe nzima. Ngiyazwisisa sibili ukuthi uhulumende la wenza izinto zibe nzima, kodwa thina sodwa yithi sesenza izinto zibe nzima kithi sodwa. Ukutulisela kukahulumende kusichiya esimeni esinzima kakhulu, ngoba sokukhanya ukuthi lapha vele sizintandane, asila mzalo ongasimela lapho si-abuswa yilaba bantu abakhweza intengo.
Unkosikazi Sandile Chongwe uthi ukuqansa kwentengo sekulakho ukudala ukuba balale bengadlanga.
Hayi, intengo seziqanise kakhulu, sesiswela lokuthi siyenzeni. Into sezidura ezindlini, sezisingani ngaze silale ngendlala. Shuma zoye from $8 to $21. That's ridiculous.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Happy Mahadi uthi sekunzima, sekungaphezu kwamandla abo, abasayenelisi ukuphila njengayizolo.
Ha, sizothini? Awula ngenye indlela. But it's now too much. That's all that I can say. So too much, kakhulu, asakwanisi lokho. Asazi. Hayi, azikunzima lokho. Asazi ukuthi senzeni, but lati mana sithule simbukele sibone ukuthi wenzani. Ucabangani?
Isimo somnotho simi manzonzo ezweni. Amabhanga awala mali, abamavinkili amanengi sebesala ukwamukela imali yohlobo lwebond note loba ekamakhale khukhwini ARTGS, bethi bafuna idola leMelika. Uma ungelalo uhlawula okuphethwe kahlanu kusiya ngentengo yokuthi idola leMelika lithengwa ngemalini lelo langa emkambo wensitha wabosiphatheleni. Amafutha ezimota lawo aqhubekela phambili esilela, inengi seliphephela emkambo yensitha, inengi lawo efuna idola leMelika. Uhulumende uhlala ethembisa ukuba udubo lokusilela kwemali amafutha ezimota lokuqansa kwentengo yempahla kuzalunga, kodwa uZulu uqhubekela phambili ebhekane lendubo lezi. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uhlala ethi inguquko kwezomnotho kayisoze yabakhona masinya, kuzake kuthathe isikhathi esithile ukuthi amanyathelo abawathathayo njengohulumende azale izithelo. Kunje uhulumende unemizamo yokuphathisa uZulu ethile egoqela ukuhlawulela indleko zesikolo ezokwelatshwa, ukwabelwa abaswelayo ukudla lokunye. Uncube uhlala ethembisa njalo ukuthi uhulumende uthatha amanyathelo wokubona ukuthi osomabhizimusi bangakhwezi intengo yempahla lokudla mahlayana, kodwa abantu bathi kababoni lokhu kusenzakala. Nangu abezitolo kusukela izolo emavinkilini wonke edolobheni lakobulawayo bavuke bekhweze intengo ngokungamakhulu amabili ekhulwini, i-200% yentengo yempahla ebikhona kuthange. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Inhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ebiphakathi kokutshengisela kusukela ngomvulo kusiya namuhla ithi isihlolisisa ukuthi inyathelo layo liphumelele yini elokuthi uhulumende alalele izikhalazo zabo abhadale iholo lababalisi ngedola leMelika. Inhlanganiso le iqoqe lokho kutshengisela njalo ithi kulezinye inhlanganiso labanye ababalisi abayixhasileyo, ithi njalo izaqhubeka itshengisela nxa izikhalazo zayo zingafezwanga. Ukusenjalo isiphathamandla seyinye njalo inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi ezimtha umnumzana Sifiso Ndlovu uthi bona bazaba qhubeka bexoxisana lohulumende ngodaba lokwengezelela iholo.
Kulendlela ezimbili ke inhlanganiso association ezilandelayo. Indlela yokuqala ukuthi siqhubekele phambili sixoxisana lohulumende ngaphansi kwenkundla ye-MJMC ngoba silabo abameli abakhona ngazo. Besibakhumbuza njalo ukuthi nxa behlangane nabanye naba qhuqisane babone ukuthi imali esifisayo nabangapha. Kube sesiba le ndlela ukuthi sifuna ukuthi sikhuthaze njalo sikhombise iParliament ukuthi ixoxe ngalolu daba. Nangu sibona ingathi udaba lokuthi izisebenzi ziphrenzane alukhulunywa kakhulu eParliament. Ngaleyo ndlela ke sizake sesihambisa ipetition kuspeaker weParliament ukuthi axoxisane namalunga akhe, abuye njalo abize onongqongqoshi abakhangela ngezisebenzi ukuthi bazochasisa kudalela eParliament ukuthi kungani izisebenzi zihlala zikhonona kakhulu ezikahulumende. Kanti-ke njalo kungani kungabi le ndlela yokuthuthukisa iholo lazo ngendlela enza ukuthi abantu bangabi nokuyanga.
Libona kuyilo leli nyathelo elizasebenza?
Ukuthi lizasebenza sizabona ngemphumela. Kodwa ukuthi ngamanyathelo omabili aqondileyo njalo asemthethweni alandela umthetho yikho okukhona. Okunye okungalandela kuyabe sokukhutshwa yilokho esethe akuthola kuyimphumela yakho. Kodwa kwamanje silandela indlela ezikhona emthethweni lo esilawo kathesi. Sibona kungcono sikusebenze lawo macwebo ukuze sithole ukusekelwa kuphela nguZulu. UZulu yena emelwe ngamalunga eParliament.
Yes, ke sabona inhlanganiso yenu lezi inhlanganiso zababalisi zibhodabhoda zikhangela intengo yempahla ezitolo. Liyasuthiseka yini ngokwenzakalayo? Ababalisi bale mali yini kumbe labo bebefuna imali ngesiphangephange njengalabo esibabona bejengisela?
Lokho esikukhangeleyo ukuthi lokhuyana ebesikuthatha besithatha ubufakazi obumqotho njalo obumqoka okuthi buyefika nakuPhalamende ukuthi nansi izinto esizibonileyo thina ngawethu amehlo ezikhona zisenzakala. Ukwenzela phela ukuthi unongqoshi wezimali maye khuluma aze akhuluma ekhatshana le mpumela ekhona phansi.
Lo ngumnumzana Sifiso Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso yezimtha, sixoxela eseHarare. Inhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwelungelo loluntu emhlabeni jikelele elesigodlo sayo kwelemelika eFreedom House yethule umbiko isithi isimo sokwethulwa kwezindaba ngokukhululekileyo siqhubeka sisiba sibi emhlabeni jikelele. Inhlanganiso le ithe okwethusayo ukuthi ukwethuselwa lokuhlukunyezwa kwentatheli zindaba lapho ziqhuba umsebenzi wazo sokusenzakala lasemazweni athuthukileyo abengavamanga ukuba lalo mkhuba. Umbiko owethulwe ngabalinhlanganiso bathi uphenyo abalenzileyo luveza ukuthi ukwethulwa kwezindaba ngokukhululekileyo okuqale emazweni asathuthukayo sokusabalala lasemazweni athuthukileyo. Live talk namhla kuhlelo Diaspora Forum sikhangela ukwenziwa ngabeZimbabwe abahlala emazweni ukuthuthukisa umnotho welizwe ngokuthumela imali ekhaya. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abakhokhela ukutshengisela kwabantu baseSudan balile inkuthazo yokuthi bahlale phansi bakhulumisane lenkokheli yobutho ehluthunele umongameli al-Bashir intambo zombuso besithi kababathembi. Ukulwisana phakathi kwabebutho labatshengisela kubikwa kubangele ukubhobha kwabantu abafika isithupha liviki kuphela. Inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba United Nations ithi isiyenelise ukubuthanisa izigidi ezingamachumi amane lenhlanu zamadola i-$45 million eyoncedo lokuthengela abantu ukudla abahlaselwe indlala ebangelwe yikungani kuhle kwezulu kwele Somalia, Ethiopia leKenya. Kodwa kudingakala izigidi ezingamakhulu ayisikhombisa i-$700 million. ekuqhubekeni kokukhwela kwentengo yempahla emqoka ebalisa ukudla. Abantu abaningi sebephila nzima ngoba bengasenelisi ukuthenga ukudla okufana lesinkwa lenyama. Kodwa labo abalezihlobo ezisebenza phandle kwelizwe yibo asebephila ngcono. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala eSouth Africa, uMnumzana Cassius Mpofu, ukuze sizwe ukuthi abahlala phandle kwelizwe baphathisa njani izihlobo labangane ekhaya.
Hayi baba, kunzima kakhulu ukusekhaya. So into esiyenza ukuthi nalapha ukuthi uma ungabuthola utholileyo uthenge ukudla straight vele kube yikudla ungasathi sathumela imali ekhaya. Imali esithume ekhaya net ngama imali njengokuthi babhadala amanzi lento esinjalo. Kodwa okokudla hayi akusathengwa ekhaya, sesithenga ukudla straight. Nibo malayithi abasithathele bahambe bayinika abantu abasekhaya. Kunzima kakhulu, imali esasisebenza ekhaya wasela kanjalo.
Manje elikuthengayo impahla ezinjani, yikudla kuphela yini?
Usithenga nje ukudla okungaboliyo kabi. Kodwa uma umuntu aqeda 3 days 4 days esiya khona ngoba akulula khona ukuthi umuntu asuke lapha ekhaya semday bahamba amalanga amabili amathathu abanye kuyafika ekhaya ngoba bathole ebhoda abantu abaningi kule delivery etown ziyangobulawayo afike lapha adeliver aceda emakhaya endaweni ezijeneyo kubonkayi kubusuyokela khona. So into ezivala ukuthi sithenga izinto ezinjengabothukela amafutha naborayisi nesepa yokugeza neyokuwahla into esingaboliyo. Then okunye lokho njengakwesinkwa lokugikwa besifaka khona nje imali encane ukuthi bazodingisa ngoba phela uba kutshela ukuthi hhayi isinkwa kasisadingeki vele. Into enhle ukuthi uthi uthenge iyiflower sise vele sizenze into zethu ngoba bathi akusela nto yokuthengisayo ekhaya vele impilo yakhona yonke seyinzima kula nto elungayo vele.
Manje kona ukuthumeza impahla akuduli na?
Kuyadula baba, sokuthi somuthi ma uthengile ukhulumisa lo muntu okuthwala lezo zinto ngoba khona kuqakathela ukuthi ma ungabe ungumuntu usebenza ngapha ngaphandle kweZimbabwe nxa ngabe uthumela ukudla ekhaya ufanele ube nomuntu oyiwa oyedwa nje osebenzisana nawe ukuthi noma ungabe ufika ukukhala uyakwazi i-customer yakhe. Kodwa ngoba asina choice, abantu kumele ekhaya baphile kumele badle. So siye sesicela kubo, siyabacela sikhathi ndoda nonithenga ukudla kwami ongavo ke ebantwaneni imali yami engilawo ilelidlelilayo ngoba labo baphila kanjalo bazwisisabane nankhona kathi hayi siphila sonke akula plan ngoba laye ukuthi athole leyo mali ukuthi athenga abantu bakho ukudla maye ekhaya kumele sibhadale thina lokho siyabe sinakho. So akakuna nkinga, kuyedula kodwa kusuka kube nzima. Sicele sikungathi ukuthi angeke sithithe abantu kabafa ekhaya, kungcono okumele khonokho ngiluze kodwa angikwazi ukuthi abantwana ekhaya badlile siko esevele esesikulu ukuthi kwenzakale khonokho.
Ye manje nxa ukhangele kusiyaphela nalo umnyaka kuyaba sekunjani, liyaba selithumela into ezinengi okunganani?
Kusho ukuthi baba kunzima, kuzabe sokufunakala loba yini yonke nje ukuthi abantu baphile ekhaya. Kuyabe so abantu bazosebenza nzima emazweni ngoba ma uhulumende lo ekhona asithi ma engaqhubeka abuse umnyaka uze uyophela kungekho okwenzakale ngoba elithi ngathi esingesimo esikhona ekhaya kungenzeka loba yini. Kodwa asithi ma engaqhubeka ebusa kuyabe kungasela nto ekhona, kusho ukuthi noma ngitsho noma i-sweet noma yini kuyabe sekumele ukuthi umuntu ayithenge kumele ekhaya, akusela nto abangaphinda babe basayithola ngale. Kuyabe kungasela nto ngoba khona manje ama-industry avala abantu abahola, akula nto ekhona toda kusho ukuthi umnyaka usuyaphela. Hayi baba, kunaye sokunzima siyavele sesiphila sesisebenza kuntu engabuthola impuphu bathole ukudla kuyabe kusebenza ikakhulu impuphu into eqakathekileyo ukuthi abantu bayithole ekhaya.
Kanti kungani lingathumeli imali njengoba amarandi esebenza lawo ekhaya?
Imali ungayithumela baba kodwa ayithengi, kuyadula. Basuke abantu abana bayitshintshe ngendlela abafuna uyitshintsha ngayo bona kwale khaya declare aluba into angasiza ukuthi ma irandi ingaba ningi kakhulu ekhaya kwenza ukuthi isisindo sayo siye phezulu. Kodwa ma ingekho ningi ilutshwa njalokho esikubona ukuthi abantu bakhupha bayisa ngathi iphindisipa ibuye ngoba noma uyilanda kublack market ungathi iyadula. So ungathumela irandi ekhaya usithi bayayithenga. Hayi, into abathenga akazifani into abathenga ngapha. Noma ngingahlanganisa mina ngithenga i-grocery shop ngibhadale imali yakho uhambise ekhaya, ngikhophele ukuthi lezo zinto ekhaya ngingazithenga ngemalini. Imali eyithenga ngayo ekhaya iyadlula imali endithenge ngayo lapha ngabhadala umalayisha. So sifana ukuthi kungcono irandi leyo silisebenzise la, sithumele kuncane khonokho. Bayifuna imali ekhaya kodwa-ke akusizi ukuthi umuntu ayithathe leyo mali ingazozisebenze nix. Uzoyithengisa bayithengisa leyo mali, imali yankhona bayitshintsha ama-RTCs umabhondi nothimbe kuyini khonokho. But ma beyitshintshile khonaphana athi yangena esitolo ayithengi nix. Mayethi athenga ngayo eshophu bona beshophu yobadeclare ukuthi athi sivaluyo ingaka ngoba ufuna into oyifunayo, awuna choice, uzothenga naleyo mali abayifunayo bona.
Lo ngumnumzana Cassius Mpofu, isizalwane seZimbabwe esihlala eSouth Africa, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le eGoli. Inhlanganiso yeZimbabwe Peace Project ithi uhulumende kaMongameli Emmerson Mnangagwa usehlukumeza abantu njengalokho kwakusenziwa ngowaye ngumongameli umnumzana Robert Mugabe. Inhlanganiso le yethule umbiko lonamuhla olesihloko esithi Human Rights Violations esophenyo lwenyanga ephelileyo obeluhlolisisa ukuhambelana lelungelo loluntu. I-ZPP ithi uhulumende kaMnangagwa ukhanya eqhubekela phambili ebopha abantu abasebenzela inhlanganiso ezizimeleyo zodwa abetheswa amacala okuthi bebezama ukugenqula uhulumende. Kulaba yisikhombisa abasentolongweni okwamanje ababotshwa ngokwenkwezi bevela emhlanganweni kwele Maldives owabanika amaqhinga okulungisa okuhluphayo elizweni kungasetshenziswa ubudlwangudlwangu. Uhulumende uthi abantu laba bafuna ukususa umongameli labanye bakhe esikhundleni ngokungekho emthethweni. I-ZPP ithi njalo uhulumende usebenzisa amaphephandaba anjengeHerald lamanye ukubahlasela lo kuqamba amanga ngokwenziwa ngabantu abasebenza kunhlanganiso ezizimeleyo. Kasenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zikahulumende ngalolu daba. Kodwa uGibbs Dube Studio 7 ukhulume lomnumzana Belief Gawule owake wamela itsholotsho edale leSenate labalandeli bomsakazo weStudio 7. Umnumzana Gawule usungula lingxoxo.
Emumeni okhona lapha eZimbabwe akula muntu ohlukuluzwayo. Ehlukuluzwele ukuthi kumbe kuthiwa ukwazachathangela ukuthi bazayenza umsindo. Gibbs kathi iliphi ilizwe elingenamthetho walo? Kanti bona abantu bephula imithetho bayenziwani? Itsho labo-America khona ngale lakubo enyamazwana lala azitsha othuthukile abayibo ama-champions abathi bazitshantshe democracy. Kodwa thina sithi thina lapha sikonke konoko kuvela ngabi kithi thina sekuboni koko izinto konoko kukhulunywayo.
Nxa sukhangele ubaba Gawule wena ubona ngazani pho kuyini okwenza ukuthi uhulumende nxa ukuthi sehlaselwa kangaka abantu sebefuna ukuthi benze abafuna ukwenza acine ngazani uyabavalela kwenziwa kuyini konoko?
Uhulumende Gibbs, ngifuna ukuthi sikhulumeni lapha sibekeni izinto zinjalo ethebulini. Uhulumende lo khona okamnankagwa omutsha okhona uhulumende lo nguye oyenze abantu ababauleka namhlaba abalokutshengisela lokwenza konke khonoko. But kwesinye isikhathi abanye abantu be-abuse amathuba anjenganala amahle basebenzise ngendlela eyakwethize ukuthi basuke bathi njengoba sokunje sebezazenzela labo uMathanda.
Siyakuzwa kakhulu baba Gawule, sicela ubambe konapho ungayikatshana. Sithatheke ubaba uClement Moyo. Uhamba njani okwamanje nxa sikhuluma ngabantu ababotshwayo? Baba Clement Moyo,
ngiyamangala lokhu silandela into yakudaladala. Uyazi singazangathi itho nabogogo
bethu.
Into embi yekudubula abantu estriting, ubopha abantu estriting lokuzama ukuvalela abantu basebenza amalungelo abo. Uyabona abantu kabasoze bapho ukuphikisa into engumoya engabahlukuluzini. Hayi, akunamuntu ofuna ukuthi ukulwisana nohulumeni. Uhulumeni into enkulu kakhulu. Akunamuntu okufunayo khona okwenza abantu benze yona lito yokungathi sebefuna ukuthi ngabe bayathengisela ukuthi uhulumende lo muntu kuyikumpana kabahlalanga kuhle. Angazi lo okhulumayo kumhlezedlethu ukufenxela abahlala khona. Kabahlalanga kuhle idlala Dube ezinjeni lapho imbiza isabekwa. Indlala yimbi iyathuka umuntu kugebenga. Indlala likhozelwa nguhulumende nxa kuvale impingo zonke kumele ukuthi ngabe indoda ingena ngazo.
Ngizokuthiwa-ke usanokhoza usecingwane.
Ilungelo labantu kabalazi kahle kahle uhulumende lo bakwazi ukuthi abantu balelungeli. Ubaba uGawule into eselwa ngabantu kaseze ayibone yena ngoba udose ingubo lapha mbathele ngekhulu. Konke kuGawule ubona ku-right konke konke. Kodwa thina siyawubona ububi yena ngoba uyadla kuleyo ndawo ungekaze ayisole leyo ndawo.
Baba Gawule, cela umphendulo khonapho.
Usano into engimele ngimtshele yona yokuthi uthi yena mina ngiyadla kudlala i-PF lani kodwa hayi kulahleka lokho angiqhathwa ngako uhulumende mina ngiyazisebenza mina somathuzile.
Yebo-ke lo ngumnumzana Belief Gawule labanye abalaleli be-Studio 7 ababexoxa loGibbs Dube kuhlelo lwe-Facebook olivalelisayo. Ngusithandekile ngikhonapha e-Washington.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.